isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 20 uZibandlela 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, imota kankosikazi Grace Mgabe inqikelana leyinye kwele Botswana.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe unothi yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele nothi ezingaka.
Abesifazana bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufanana xathu lukamnumzana Robert Mugabe.
Kufanele ukuthi abantu sivote, fake umongameli simfunethe ngokuthi singabona uMnangagwa lo Mugabe bayafanana.
So kulo mnyaka umnumzana Donald Trump weyokwele Melika engumongameli welizwe, kuyini asekwenzele abantu beMelika nabanye amazwe? Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulumsakazo.
Ngazange kwenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu. Okuqala yelokhu ukuthi usehlise eAmerica wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana neChina neRussia.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabe lomntanakhe umnumzana Russell Kureraza ziyenze ingozi izolo ntambama duze leHaveron kwele Botswana, lapho ebezikade zisendleleni yokuya kwele South Africa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartini Ngwenya usethulela lolu daba.
Imota ezintathu lezi ezibalisa iRolls Royce, iRange Rover kanye lePorsche, zona ezibiza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapholisa kanye logatsha lo-customs kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntakankosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bekula mahungahunga ukuthi uGureza usefisa ukuyahlala esebhabha yezikhulu esentheni kwele South Africa, ngakho-ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamaholo abelinde emngceleni wePlumtree, uGureza labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa ke kuthe kusanda kuchaya ihola lechumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini weAtesia, kusele amakhilomitha angamachumi la isishiyagalombili ukuthi bafike eHaveron. Kubikwa kuthutshe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abachayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutsha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. I-Range Rover ebithwele ngenye imota ibikwa ibilohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMotshudi duze leHaveron ayiwo abambe lolu daba, avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu, njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla ukuthi anikeze intatheli izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe unothi yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele nothi ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imota lezi lamhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi i-Rolls Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi iPorsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMotshudi. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlulela nini kwele South Africa njengoba sezingene engozini. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Abesifazana eHarare bathi abasela themba ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kawehlukananga lokamnumzana Robert Mgabe obugcwele izithembiso ezingafezekanga. Ngakho lokho bakhuthaza abanye babo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze benelise ukukhetha inkokheli abayifunayo ezakhokhela uhulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Abesifazane laba bavezela imbono ngesikhathi bekhulumisana lalomsakazo ngosekwenzakale selokhu uMnangagwa wahluthuna intambo zombuso kumgabe esebenzelana laba kubutho. Unkosazana Sihle Mthunzi ngomunye othi usengodaniswe ngumbuso okhona ikantubele Dlabuzane lokuba isimo sizoguquka ngemva kokususwa esikhundleni kukamgabe obuse leli lizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Kuyafanana fanele ukuthi abantu sivote fake umngameli esimfuna yethu ngokuthi singabona uMnangagwa lomgaba kuyafanana.
Uma Mthunzi uthi okumdanisa kakhulu yindima eyathathwa ngabesifazane ekususweni kukamgabe abayibo asebebhekana lobunzima obuphindiweyo.
Kathesika sesibona manje ukuthi as from December izinto zonke zakhwela asikwazi ukuthi uMnangagwa yini kauthi sekule abanye abantu futhi abakhwezizi ngokuthi kathesi ama-school fees kathesi asikabhadali imali zesikolo laze amabhuku akhwezi.
Limbono isekelwe ngunkosikazi Celiwe Ngidi waseMfakose othe kumzwisa ubuhlungu ukuba abesifazane njengaye bekhohlakala sikhathi sonke lanxa beyibo abaningi elizweni.
Hayi, imbono ungathi sijabelele manga thina ngoba le nto ngibonayo these days hayi akukho right. Ngibona ungathi izinto kunzima kuphela, hayikho le nto yokuthi sijabulile. Mina nendlela ngibona ngakhona ngibona ungathi hayi sijabulile imanga phela, hayikho le nto le. Nesikhathi uMnangagwa ufakwe esikhundleni thina sithi mhlawumbe izinto zizotshintsha, kodwa ngibona ukuthi hayi kunzima enhlobeni.
Abesifazane laba bathi okunye osekubadanisa kuyikuba uhulumende kaMnangagwa usekutshengisa obala ukuba esewavala amathuba abesifazane liqhubeka lincipha inani labo kunhlangothi zonke zelizwe. Abanye babecabangela ukuthi uMnangagwa uzakhetha owesifazane ukuba ngomunye wabasekeli bakhe, kodwa akwenzakalanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Zokulomnyaka uMongameli Donald Trump esesikhundleni kulabanye abathi wenze kahle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa kulabanye njalo abathi ulobandlululo olumangalisayo njalo uxabanisa abantu kwele Melika lakwamanye amazwe.
I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
La ngamazwi kaTrump ethatha isifungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eleWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Okwamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukunqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uza kuqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kweleMelika. Amazwe la abalisa ele-Iran, Libya, Yemen, Somalia le-Iran athi ancedisa amalwecatsha azonda ilizwe leMelika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kwilizwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-SWOL countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kuzwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe useyenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu eHuddersfield University eBhilitani.
Ngibona noTrump useyenze umsebenzi omkhulu kakhulu wake ongazange wenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu. okuqala yelokhu ukuthi usehlise eAmerica wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana leChina, leRussia, wayibisele emva kwezemconomy lazo lekwaze politics emhlabeni onke jikelele. Wasenza njalo ukuthi iAmerica ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu kwedlela amazwe amaningi futhi bufane nje lobudlelwano beNorth Korea lamanye amazwe. Mbone ngane lokhu yikho kusegcekeni osokwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Ngibone ngane akala akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzile abuyalungisile. Njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo lawo maze ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kuyinto ekuqilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ekhuluma ngoba usemehlweni akhe, njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu. Njalo into asezivulele eziqakathekileyo ezifana le-Trans-Pacific Agreement mbona ngani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano ba-America benziwa ngoba izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buye lithole ukuphumelela. Khonokho kuzayenza ukuthi isebenzise amandla hatshi isebenzise esingakuthi i-soft diplomacy.
Ngase sikhangela futhi kulalokhu akwenzayo ukuthi ibhani yokuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kwele Melika, kambe ukuthi kuzancobeka yini kuyiwa phambilini khonapho.
Ngibone ngani angabuya ananzelela uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa ngibonani kuzamthatha isikhathi nxa ngikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezingqondo usukele lazo khathana okungakanani, ukhanya kulesikhathi eside kakhulu engumuntu ngani ulenketha uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona ukuthiwa uwe wakwethula esithi amazwe kuzwekazi le-Africa yiloko kuthiwa yi-S-World countries kanye le-Haiti. So ke khonoko ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonoko?
Mbone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezingakathi ngendaba eqakathekileyo. Njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bona abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulunye into ezifana lazenizo kwenza ukuthi ibale lokhu bebambelele kuye. Ngibone ngani lokhu kuyinye yengxenye yezenzo zakhe ezikhangelelane lokuthi angaphumelela njani kukhetho olulandelayo oluka-2020. Mbonani kuyakuladubuka ngawo. Kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations, mbona ngani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima. Ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha bakhona, hhayi lingamlalele kangako uPresident uTrump lalani thina esikutshoyo, thina yithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona nayo uPresident Trump. Kodwa nxa esezikhulumela ebantwini laphana uyabe senze ezombusazwa nje, lingalalele kangako.
Ye, so ke kodwa umtshala khona ihlombe ngakho kuyini?
President Trump kuzima ukuthi simtshayele ihlombe kangawo ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu, ukulwisanisa lokuthuka kwenza abantu ezebulenjini lapha kumakhompyutha kusuka kwenza ukuthi hayi kube zima ukuthi sazi ukuthi kathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yini okuzabuya kuphumelela. Hayi ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina uPresident Trump.
Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Danny Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Ngathi nje okuhle ungathi kuthakazelelwe ngabantu yikona lokhu ukuthi wehlise business amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-Texas sebezoyibhadala isizongabishwane meaning ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo.
Nxa sesikhangela ke ukhanyangazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni le-Melika, okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe ba-decide ukuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwe kuleli lizwe. So into enziwa ngu-Trump ukuthi abe sesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe, I think into embi kakhulu and yinto abantu abaningi abayilwisayo especially kulale ekuthiwa kuthiwa yidaka le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha e-America bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo ukuthi bahlale la eTrump yena ngisuke wathi uyayibhalisa leyo nto leyo. Yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikanje i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akulakuvumelwana phakathi kwama-democracy lama-republican ngayo yona le ndaba.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe yimali yokusebenzisa ngoba amalunga edala leCongress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kwele Melika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kaMnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende kazisoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha samadola, $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende. Ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke konoku ke ubona zalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki. Ku-Obama yes kwakungamnandi but wayevele laye sevele esengaselwa control eningi. But lokho abakwenzayo laba I think sizamile sikujayela izinto zingane sezitshintsha kuzokusakwelelize lokuthi izinto ziyenzakala njani ngathi yes.
Ye, siyabona ukuthi kulo daba lwe-Dakar abantwana babuya lapha-ke besesebebancane bebiswa ngabazali babo. Yilo ngazane luyahlupha-ke lapha Mancube. Ubona njani bazalulungisa yini kumbe bathi hayi asikulungiseni kwesinye isikhathi?
Baza kulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabingane iyakhathazayo ukuthi udade uTrump lapha kuyabe kumele abuyelayo ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha uzaba buhlungu njani okumtiselayo. Bakhona abantu abangela ndaba lakho vele abakholisa ukuthi kababiselwe.
Lo ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, obekhuluma le-Studio 7.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Okwamanje sokuyisikhathi sabomama.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Yena obevakatshele ekhaya eLupane ngekhefu lekhisimusi eledluleyo. Usichasisela ngakufica kusenzakala ekhaya.
Khalisa kakhulu ekhaya ukuthi imisebenzi ngayi i-currency asila mali. So abantu babe bethunyezelwa ngabantwana imali ifika ngale kumbe kutshintsha kube kuyini emakhadini sokusiyaswayipa. Abadala baba bekoreda izimpida zabanye emakhaya, bekoreda amabhaketi abanye befunge iyabhadala, kugcine kungasahambelani ukuthi kuhamba njani. Sethina bedinga imini yonke bedinga umuntu ongabasiza ngokuthi ele keshi bona bemswayipele izinto ukwenzela ukuthi eyibhadala. Lokho sibili kungathi kuyasikhathaza kakhulu and abantu bahamba imango emide kakhulu. Izulu kalini, lonyaka wonke umuntu ukhangelela ngaliyatshisa. omama bathana behamba imanga emide kakhulu bebhabhula abantwana bezama ukuyadinga ukudla ukuthi bethole ukudla ayefika ngapho lapho ukuthi kuthengwa khona ukudla kwangkhona athole ukuthi kuyaswayipa i-network kayikho agcine seyalala khona ngale engasaphenduka ngabantwana bengalakudla ekhaya so ayi sibili mina ngiyathaba ukuthi mangingele kuhlela ukuthi nxa amazwi lawa kumbe engafika kuhulumende welizwe lakithi ukuthi azame ukuthi ntsha izinto zike kube lula ebantwini besifazane
ngokusebenza kwakho kwele Botswana kuyancedisa yini nxa sufika ekhaya lapha
akuncedisi ngoba sufika ekhaya ngale bathi imali nxa susiyathenga ezidolo bathi irandi lepula kuyalingana khona ngapha thina imali esiyabe sizikola ngapha zilingani leze South Africa so siyafika ekhaya usuthenga sokulingana akusabhalansani uthole ukuthi umuntu ovela ngapha sekhala kakhulu ukuthi intengo yakho nisiphezulu ngoba kuye iyabe isiphezulu kakhulu kakusahambelani so kugcina vele kungancedisanga abadala ekhaya usiyafika ekhaya usela mali njengathi siyabe sesifika sesidlula udlula kobulawo udlulele eliphandle safika ngale ungasela mali so kungasela ncedo vele lokuthi uhambe ekhaya ngoba isibo bonke phela abahola imali ezilengqondo abanye sikhole ama-change imali ezincane so kusufika leso thai i-1,000 rand ilingana le 1,000 kula esitolo wena uvele ukwazi ukuthi ayilingani yona iyabe isikubulele ngoba iyadwa iphelelwane usuka ngale ngxenye unkazana osebenza ngalezindlini uyabe uhola imali engcono uyabe ebuye le mali engcono usuka ngapha esuke le mali encane so sibe siyafika lesitolo bonke sebe siyathenga ngeprize efananayo akusahambelani sokubulala abanye abantwana sokukhalela silo kungasiza ukuthi ilizwe lakhe kalibe le msebenzi lathi sibuyele ekhaya siyeklini izindlu sisekhaya nxa kuyukuthi ngole $100 ngisekhaya impuphu i-50 kg ngoba ngayibona i-$21 iyabe ingcono than ukuthi ngisuke lapha ngiyayifaka futhi e-Western Union ngiyibhadalele iyafika ngalingaseyiyo $21 ingasakhwani impuphu
kodwa nxa uthengile-ke impahla kuyathwaleka yini ngabomalayitsha kube ngcono kumbe vele abantu babuya le mali
vele kuba nzima lapho kuyabe uzivulele ngoba omalayitsha bangikhona bazakuthatha baye kutshela ukuthi bana bayaphelela kobulawayo ukuthi zize zidlule futhi ziyefikela upani sokungenye imali so ugcina ubona kungcono ukuthi ngcono ngizikambisele imali ngoba ungayenza njalo uyabe usulahlekelwe imali eningi kakhulu njalo le bhoda baya meshe izinto akudluli izinto ezingathuthuthu nxa kuwukuthi uthenge i-12.5 yempuphu kumele ibe yi-1 zingabangu-2 enye bayithatha so iluhlupho olukwathenga ama-10 kg angu-2 erayisi bathathe inye so ugcina vele kusiba nzima ebantwini abantu sebegcina bedinga imaplani okuthi yenza amapheyili ukuthi bethele emapheyilini susiyafika ngala amapheyili omanye asabonakala ukuthi aye ngama amapheyili phela afana
okunye-ke okwakubonayo okwakuhlaba umxhwele
okunye sibilo ngakubonayo okwandihlaba umxhwele yikho khona lokho mama izinto zekhaya azithengeki into zekhaya ezihlupha kakhulu yimali imali ekhaya kayikho so yikho sibilo okuhlupha kakhulu abadala kulo hlelo olunye kuthiwa i-World Vision iyaholisa abadala ukudla ekhaya ibisibatshela ukuthi kuthiwa bebiye bezothatha imali yokuya esigayweni lokuyathenga amafutha alokho kwazisa ubuhlungu kakhulu ngoba basebenzisa abadala into engekho abadala bavuka behamba umango besithi bayalanda leyo mali befika ngale befike kuthiwa imali yakhona bekuthiwa ingenangemafonini baphinde baphenduke futhi bazoshona behlezi sasa futhi babizwe bavuke futhi ebusuku bezi kocouncil bethi balande abantu be-World Vision nanto be-World Vision yakhona kuthiwa bafonele komathelwana kufune sokuthunywa umntwana ukuthi ahambe eyetshela lo councili kaye ebadaleni ukuthi ebatshele ukuthi badala lapha sokube lo problem so kuthunywa umntwana ayetshela ayi-adres abadala ukuthi kuthesilitheta abantu be-Vision bathi abasabuyi imali ayingenangemafonini iyayibona
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana sikhathele nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu-ke sithandekile Mhlanga utshone kahle ube lempela viki enhle njalo ye nxa sesingela-ke kulokho kuthiwa i-social media ebulenjini bokuzilibazisa sike sicele ukuthi litsho ukuthi likubona njani osokwethulwe ngumnumzana Donald Trump selokhu wangena-ke esikhundleni so kulabanye abaphenduleyo lapha uhlabahlaba uthi mina ngithi thank you Jesus ngoDonald Trump so far ngimnika i-grade ye-87.5% wenze kahle sibili uweza ukuthi abantu babe le nzondo abanye bathabe kuzobuya-ke umnumzana Thembekile uthi uyadelela lo baba so udelela kakhulu okunye okumangalisayo kuzobuya uSipho laye uthi siyambongela yena uDonald Trump kodwa kukhanya elobandlululo olumangalisayo bandlulula kakhulu abantu be-Afrika kuzobuya-ke uma kahotso uthi ubuza abantu abarongo lapha dube sazini thina uDonald Trump then kuzobuya-ke abantu sesicingweni lapha ngamafitshane sibili silo baba uKhumbulani Ncube usecingweni Khumbulani kunjani
ngiyaphila aputho njani
ngayimphile kakhulu so wena ubona njani ngakhonokho-ke osokwenziwe ngumnumzana uTrump
mina kangubonanga ngakuzwa ukuthi kumenjani.
Mm. So anti kutwa kathesi sekwalise kumbe ngithi senelise umnyaka wonke esesikhundleni sika mongameli. Wena owakuzwa kuthiwa abantu bayakuthakazelela laba kuzondayo ngaye kwini?
Ngeke ngikhulume lutho mpela, anilalwazi kakhulu ngakho.
Ye, kodwa nxa sesikhangela uyakhumbula ukuthi kwakulo mnumzana uObama wayesesikhundleni sika mongameli lapha eMelika. So ke nxa wena sibona ukuthi umongameli beMelika kumele beziphathe njani, ungathini ngakhonokho?
Engakuzayo ngoTrump kuphela ukuthi ngulwane umuntu onemali zakhe ongazange athande ukuthi engupresident aholiswe. Ngakubongela kwenje ukuthi kutsho ukuthi umuntu olesise ebantwini ongenandaba lokuthi adle indleko zabanye abantu nje ngoba yena engumuntu wezimali zakhe usebenzela nje abantu.
Ye, kodwa nxa sesikhangeleke ilizwe leMelika leZimbabwe, ubona zani kulobu dlelwane obuhle yini kumbe akulabu dlelwane obuhle?
Ubudlelwano mina kambubone vele kabukho. Ebona nxa bengafuna ubudlelwano bengaba lezinto ababe zigahlethile kuphela eZimbabwe, ubudlelwano obukabi khona ngitsho noma kancane.
Awuboni ke mfowethu, sibonge kakhulu, ube nempela veke enhle baba Ncube.
Siyabonga baba te.
Okay baba, sithathe ke ubaba Armstrong Nail Lynn. Baba Armstrong, kunjani?
Yebo baba, linjani?
Siphile kakhulu, kunjani kunapha lapha khona?
Hayi lapha kukahle, ukuchisa kuphela.
Ungabonga khona kulapha.
Ngiseyebutwana eMawuni.
Oh, kunjani Mawuni?
Hayi Mawuni, nxa singazange sifile under 40% sizwa kahle.
Oh yebo phela. So ke ungathini ke ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Ya, umbuso na kamnumzana ubaba uDonald Trump, yebo siyawubona sibili, kodwa ungani ungumbuso olobandlululo abantwini abamnyama, especially emazweni aseAfrika. Lamanye amazwe akhe nane lawo.
Kungabe usijongani khonokho?
Indlela akhuluma ngayo, le ndlela akhulumisa ngayo abanye abalabo emhlanganweni ababebuthene bengama-ministers, ayisiyo ndlela engakhulunywa ngumuntu esingomongameli esiyabe simhlonipha, ehlonishwa ngamazwe wonke. Phezu kwalokho elilizwe lele engumongameli welizwe leliyana elihloniphekayo kakhulu.
Ye, ngicela ubambe khonapho Armstrong. Kulo baba uFalala Antipas Gilbert obhale lapha umlayezelo uthi okukhanyayo kakhulu yukuthi umongameli Trump ungomunye wabantu abangapho ngokungena nje ezikhundleni lapha e-White House ayenze okufunayo. Mina ngowami ngibona ngazani uyiloko kuthiwa i-racist kumbe ulobandlululo. Kuzobeka-ke usithole la uthi Trump is the rarest honest man walking the planet. Ngokutsho kwakhe nxa ngakufaka ngesintu uthi umnumzana uTrump umuntu omangalisayo kakhulu osemhlabeni lowo. Uthi ye siyabona ukuthi wathi uzayenza lokhu enze lokhu, kodwa wenza into ezijiyeneyo, ezinye zidanisa abantu, ezinye njalo zijabulelwa ngabanye abantu. Kuzobuya-ke umnumzana Mbuso Ndlovu uthi thina esikufunayo yikuthi adilize iNorth Korea ngoba izafundisa amanye amazwe ukusebenzisa izikhali ze-nuclear kumbe zembubhiso. Siyakuzwa kakhulu mnumzana. Sokubuya ube kuThemba Moyo uphindi uthi ya ukuthi iAmerika ibe lipholisa lomhlaba wonke asikufuni, so akumelanga uTrump abe akwenze khonokho. Ye, so Neli, phosela ukugcina baba.
Ye, hayi ngiyakuzwa sibili konke lokhu, kodwa njengelizwe elihloniphekayo njenge-Amerika layo uTrump ngingathi ube ngumuntu ohloniphekayo, indlela nje aziphathe ngayo kusuka besokusehlisa nje lesithunzi selizwe loba kungaba lelizwe leliyana ebelibusisiwe, but akumelanga eziphathe ngendlela aziphethe ngayo.
Awubona ke mnumzana Armstrong, ube lelanga elihle mfowethu, sibongele kakhulu. Ye, zulu kandaba-ke nxa lifuna ukuthi lingene khonapho-ke ebulenjini bokuzilibazisa befacebook kukhasi le-VO Indebele likhangele sibili liyaphongutshaya nje ukuthi VO Indebele liyaphuma beseluthanda. Kodwa-ke bona zani isikhathi sethu namhlanje sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. Imoto kaGrace Mgabe, kankosikazi Grace Mgabe, inqikilana leyinye kwelaBotswana. Abesifazana bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mgabe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo emoyeni ngoGibbs Dube.
Studio 7 kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.